ngibona kuqakathekile ukubana uhulumende akhangelisise isikhwama sakhe i-budget, ngoba nxa sikhangela i-budget ya last year kuningi sibili okungani kwakushiya kuma-ministries amanye njenge-defense le-president office. Bona imali enengekhona ngale nje ingahlethunwa isetshenziswe ukuze isize abantu, ngoba nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe alisebenzi. Abanye nje bayasebenza, bayasebenzela, bathengisa amatamatisi, bathengisa amabheli, kodwa khathesi ngenxa yokuthi sesile lockdown abenelisi ukuthi benze imali. Sikebe kuqakathekile ukubana uhulumende anikeze imali yona lesi esikhwameni eyimele isebenze ikakhulu ku-defense, isebenze kuma-trips abatshona beyowenze njengohulumende. Imali le isebenze ukuze isize uZulu.
Uhulumende uthi uncedisa abahluphekayo ngelesi sikhathi se-lockdown ukuthi abanikeze imali yona ifiki nje i-$200. Nxa sesiqathanisa lale imali edingakalayo,
kulisizi sibili ukuthi umnotho usehla, so abantu bayebethola iyona le, ngoba seziyanelisa ukuncedisa abantu. EZimbabwe ayithengi lutho. Kuqakathekile sibili ukuthi uhulumende akuhluzisise khonalokhu, akukhangelisise, azame ukukhanda icebo elingcono asuzisize muntu. Kuzamele sibili abantu bebe la lezi khwama sibili ezinonileyo ukuze basile ku-shutdown, ku-lockdown le. Siyacela, siyancenga sibili, siyakhuthaza njalo sikhankasela uhulumende ukubana akukhangelisise lokhu, azame ukunika abantu imali etshengisa ukuthi bangabantu, ngabantu baseZimbabwe, ngabantu abadubekayo, ngabantu abadinga uncedo, ngoba iningi labo abasatholi amasalari, iningi labo bayasebenzela, bathengisa amatamatisi, bathengisa amabheki. Kuqakathekile ukubana uhulumende akuhluzisise khona lokho.
Ungathi abantu bayemukela yini olunye usizo kunhlanganiso yezizimeleyo kumbe kwabezenkonzo?
Bona sibili abantu bayalamukela uncedo oluvela kuma-church, oluvela kuma-NGOs, kodwa uncedo lolu alukwani abantu beZimbabwe. Okuqakathekileyo yikuthi ama-NGOs lama-church wona asiza uhulumende, asibe abangohulumende. Uhulumende kumele atshengise ukubana nguye ohola njalo osiza abantu.